Iningi lababandla akumanyano oweNDC Alliance afana labo Transform Zimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume, ele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, kanye lele MDC elikhokhelwa nguProfessor Wilson Ncube asola umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa embeka umlando wokuphambuka kulokho abavumelana kikho. Kodwa umgcini sihlalo weMDC Alliance umnumzana Morgan Komichi uthi akusiqiniso lokho okuthiwo yinkokheli yamabandla la. Okukhona uKomichi uthi yikuba kwangeniswa amalunga alesi sindo kulezo zigaba lamawodi ngenjongo yokuthi banqobe ukhetho lukantulikazi 30.
Abejaso bakhethwa ebandleni lilegcine ukwedlula abalethwa yi-alayensi. Laguqula lowo owayekhethiwe ukuba amele isigaba seMazoe South, lapho kwakukhethwe khona uFaith Chakwela eMazoe West, bekunoTamari Chimanzi kuthi eMazoe North kwakubekwe uTinashe Muchuri. Laba bantu kabaziwa nguZulu wakulezo zigaba, ngakho belifuna senzeni singene kukhetho labantu abangaziwayo? Lifuna sithabise abantu abalutshwana nje, kumbe sithabise abantu bakuleso zigaba? Kungakho senza leyo nguquko isenzayo.
Kodwa ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi akumangalisi okwenzakalayo kwe-MDC Alliance. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Bekezela Gumbo osebenza ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Indaba leyi esizenzakala ku-alayensi yokuthi abantu i-MDC kaChamisa yinjani, sithatha isijwamula amabiti sithathela ama-alayensi imbala, indaba mina engayibona kudala ukuthi izayenzakala. Ngenxa yokuthi uyakwazi uyathetha ukuyilast minute abantu laba ama-alayensi partners ngaze kaizenizimela kuvotwa akuzokubelani akuzokubancwezi, ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-alayensi. So into yathi ikhathi kuzayenzakala ikakhulu kumaphaube uyekathi singakhalela ukuthi ngathathelwa amasithi, but labo bani sesikhangele ukuthi ngakwethu, ngoba one abantu bakhona akula kumbe singathi leyi-constituency yakholayo sikuthi nxa singamthatheli akuya lapho njani uza compete akula. Into yathi sikhangele nalokhu ngayenzakala sisiqika nomuntu nje uChamisa songani funipawa kakhulu.
Iy'ncwethi zithi kodwa ziwelelana lokunye kokwenziwa ngabe-MDCT ngoba kungasizi lutho ukuthi kuyiwe kukhetho kubekwa abantu abazamela i-alayensi bengaziwa nguZulu njalo abangasoze balunqobe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.